Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakhampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi ube lamathuba athile okuthi ube nenkohlakalo lapho.
Kutshoni lakho kumankampani la?
Okokuqala ukuthi kasancintisi njengamanye amakhampani ngabe funa ukuthenga izinto. So sebe le esingathi yi-privileged position. So singathi nxa sesikhathi i-race laphana othona noma sigethi set ready go, wona ama-companies lawa aseku-60 meters. Befuna ukugijima i-100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangela i-rate ama-audit ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audit azaba ludubo. Okwesithathu, uzaletha ungathembeki ngakuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelisa ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu abaselathemba lokuthi izimdola liyabe senza kanjani, ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezimdola kumbe abayabe silithatha ngaphi asazi. I-rate isikhwela ama-sing dollars against ama-US dollars. So kuzadala induku eziningi kakhulu. Kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi kuyakutho kumele kube lama-audit ama-companies lawa uthi sibe nesure eyokuthi lokho abathe bazakuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza ukusebenzela ilizwe. Otherwise ngakuyukuthi kulamanye amakhampani othiwa ngumungameli kalandela umthetho, lizavuse kanjani ilizwe langikhona?